sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Alinga litshona njani zolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 2018 Nhlangula 2018 enguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mbona yifi yevoice life yabo ngoba khangela ice cream poisoning yenzakala kwemadebele land, ibhompu lenzakala futhi emadebele land. Asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebele land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sasithetha sibona ukuthi uhulumende kamgaba kakunanzeleli khona lokhu kafuna ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe nempilo ezinhle. Yikho lapho izisithu yathona ukuthi hhayi alinge ndizame imizamo lanikele ifomu i-political party ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayafoma i-political party e-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MDCT. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City koBulawayo ngomgqibelo, lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bazigcina belahlekelwa ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba, ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadresi rali yayizolo ewange, mbona yifi yevoice life yabo ngoba khangela ice cream poisoning yenzakala kwemadebele land, ibhompu lenzakala futhi emadebele land. Asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebele land.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlayele evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela oke kwenzakale eWhite City ukuthi leke sekuzona emadebele land. Akho ke uphepha kwakhe akuthembi kakuhle, nxongana nje ethi mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo ngemva kokwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni elokuzenini irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
ukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security ku presidium yonke, kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalapha ya, kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho, kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba lemiphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvele ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona, phela remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli, njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkemenkeme yendaba uyabaleka ngitsho ni last thunzi sakho nje ukuphonga uthintwa nje into awuya ungasazwisisi, so kakusena kuthembana
kodwa isiphatha amandla sezanupf uMnumzana Monashe Mdudza uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni weWange.
Irali le ibingaplananga umongameli, irali le ilungiselelwe ngileadership ezanupf yeWange, yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi yena officiate kuprogram le yeWange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevele lama-programs akhe ubemele ihlangane lama-investors adevela kwe-Germany le-Belgium eHarare, yikho uthe soon after the officiating of i-program yeWange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi epostpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele efukile ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania, so yikho kuphele kube khona. Akazange ichiye irali ade ilungiselele irali yeMathebeleni North izayenzakala lupane ngelanga elizakhulunywa elizazisa abantu ukuthi uzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma le ndaba lezindaba zomsakazo weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axhabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Ngimele ithuthe 7 ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho equthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhona le wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, uMnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhokheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba, kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
UMnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni, iqiniswe ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe esebanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni esaphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elithumi kuphela nxa ikhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zomkhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe, silondoloze isizotha senkokheli zomdabu, ziqinisekise njalo ukungasekeli hlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe namanye amazwe.
Ukuthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, ukuthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora ukuthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano we People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination si usukhala lawe nxa uhlatshwa lawe khala ugijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubususithi sengikhipha meva hhayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hhayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba abuchabanga ukuthi hhayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Iyahleka sure ande ngihleka ikuthi yabona i-cannot pass imithetho khonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke is legal, akulanto illegal. Into ongakhonena ngayo ngithi no, into le is legal but state noma state apparatus i-judicial bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyadukule case, but where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi amvumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda awulwise ukhombele emgwaqweni ngoba sonokuthintela impendulo yami.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF, lithini lina ngalokho?
Impembe yakho ngani ngoba vele abusebenzi nje lutho izanu ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke namnyaka yonke bakhangela kuphela ukuthi amadays sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo sebefidiwe nge-poison le ekhona ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison ulokhu umnika i-poison bese uzokuthi onkonanza mthintshela sokusele 2 days ukuthi iminyaka kuphele asezoyenza i-decision yakhe so siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-votes amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho o-Mdura bakho o-PRC yabakho so ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuyiguqula izinto i-damage siyenzakele kudala
Mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho i-rigging yini le
yabona into leyi into ezifuna ube pragmatic and ube practical right izanu PF yes ile 2 ways yathi ngeyethu sivalekile iku-executive i-executive iphathi ebisayo anti ye ku-executive phaa ku-executive i-executive can news or mama especially i-public media they do follow u-head of state njengwa-head of state lanxa esiya ku-private gathering bayamlanda njengwe-head of state babesesiba khona i-public media you can't even force ama-media ukuthuthi wena zwanini media landelena ama-opposition like uyabe ungela news ngaleso sikhathi after all but into ekhona ikuthi kwakumele ama-parties bakubone kudala bakureyize ngabekureyizile ngabe angurayizanga kuphumele iveki kathesi anithe yona baphuzile ukuqalisa ama-party zonke aphiwe amathuba ukuthi isifine siyakunanzelela ku-next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela ama-party zonke athi anikwe equal lokuzeni ku-a into esikhona esingumthetho
mnumzana Chabango uphosela kosizo
Undlovu wenze ngani kasali eZimbabwe kumbe wenze ngani ufika izolo eZimbabwe ukhetho zonke lezade zisiba khona ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground indaba zama-reforms azicalisanga lamba zaqalisa ngo-way back 1980s zikhulunywa ngu-Joshua Nkomo zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed so into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani
Ndlovu ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Chabanga
Uthabanga ngibona ingani ube too emotional ngizwanga ukuthi ngitheni angivele ngihlale eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ngibone khona itheni mina it's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state i-problem yabakhona ukuthi kwaswelakala i-enforcement sonke sasikuzilela ngoba everybody of course tries for i-plate so i-public media nithe engayiphendule i-private media nithe engiyiphendulile ngoba i-private but i-public media owned by the state there is no way ababengeke beyitshele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state that's a fact kangikhulumeka ngokuthi kwakungela enforcement angitshonga ukuthi kwakungekho yangilandi kangizwanga kude
lo ke umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezanu PF bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeli bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele yawe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
laloba abanye besithi uLesibindi kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. iStudio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. uMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhla ka 18 Lwezi ngomnyaka ka 1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka 1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhla ka 18 November umnyaka ka 1963 empilo esibhedlela sempilo esebhabhahlosi koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu osezimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu ozimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu abe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayizifundi babelathe amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayifunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlambulukileyo.
Uthi uFuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987 ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sekuze-CTU Women's Advisory Council ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlalantshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president ukuthi babusangirayo kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza langile eminyaka engu-31 yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main swing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Swing. So yikho lapho esisebenze khona saqala silishwana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe nemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabo kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe nempilo ezinhle. Yikho lapho izesithi uyaqinisa ukuthi hhayi alingeke ngizame imizamo lanilike lifome i-political party, ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayakhuma i-political party MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacabanga ukuthi ingcane sayijoyina, thina into esayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCTU yaqinisa ukuthi abantu abangu-8 abahambe beyikhoma i-party. Ubaba uGibson wayengu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, uBusandile wayengu-secretary general, uMzekirelo wayengomunye secretary general, uMakhuwazo owayengwe-union ye-mines, ubaba uGibtimanikiwe lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siyefoma i-party, sase sinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-working people's convention, sasuka-ke sasesiya kukhombisa seka-2000 saze safika kulesi isiba esikiso sona khathesi.
uNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilist, kodwa khathe sinakhanele omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ungibhalela ukuthi ngathi ngu-president we-MDC ukusikhangele ama-female candidates khathe sabangenile, khangela bona kuzani ukuthi bafinde ama-candidates amangaki, malutshwane ukhangele kwi-MDC alliance, malutshwane ukhangele kama-political party, malutshwane ngokuthi omama bathi nxa kuhlukula uzomama banjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuza kuhamba njani? So yikho eyiso eziyizinto ezenza omama becine behlehlele emuva bese sabe ukuthi bangene ezitweni zombangazo. Kodwa mina ngithi hayi sizakulwa size siyefike ekuqineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangabisa bayekade bengafuna ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama, because ngivele emathebelenzi. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqala, mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebelenzi.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo umuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ungamafitshane ke ngingathi mina kuningi engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduzane loDr. Khubhe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe elizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesekhelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiya phambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi leAfrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu leSenegal liphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikaGroup H. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine okulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlilela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilo phangqalele eColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiyele eColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yelemiklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup leyi kumele ubukele kodwa ungasapoti kakhulu ngoba isizwe sibuhlungu kunje. So iSenegal isiphumile not because badlale kubi but ngenxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye team, kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye imatch, sibone ukuthi kuyezalwa nkomoni not ukuthi team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudluleyinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisele Uruguay leliRussia aphumelele kusibaya sikaGroup A, eleSpain leliPortugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele France leliDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leliSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye lase Belgium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Man, I win, boy, I'm man.
imali yeqolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kufikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo esewhite city. Ivandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.